Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuNhlolanja 2021 uGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19, iSinopharm, ikhangelelwe ukuba iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumende kusasa eZimbabwe.
Abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi i-right yini for umuntu.
Kukhangelwe ukuba ijekiseni ye-Sinopharm izahlolisiswa kuhulumende ingakahlatshwa abantu elizweni.
Okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe.
Bakhala abantu ngokutshona kwenduna uvezi maduna mafu
kwese ifu elimnyama esizweni. Ngube sekhulula ubaba kodwa ke kuzima ukuwamukela.
Namhla losuku le-Valentine's Day sizalikwethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhangelwe ukuthi ijekiseni ye-Sinopharm engunda umkhuhlane we-COVID-19 iyahluzwa kwele-China iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumente kusasa eHarare. Ihlolwe kwamahola angamathumi amane lasitshiyangalombili 48 hours ingakahlatshwa abantu abagoqela abongi, odokotela labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi lumuthi ngodingakala ngesiphangiphangi, ngakho-ke ubhaliswe uhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe phansi kwesigaba okuthiwa yi-Emergency Use Authority, kulandelwa isiqa somthetho esilawula ngezokungena kwemithi elizweni ese-Medicines and Allied Substances Act. Uhulumende uthi umuthi lo uzahlolisiswa luhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ungakasetshenziswa elizweni. Uhulumende uthi sewahlolisisa imithi eminengi egoqela i-Sinopharm owenziwe eChina osukhethwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuba usetshenziswe elizweni. Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo wezempilakahle, usanda kutshela uZulu ukuba umuthi lo ukhethwe ngemfanelo nguhulumende.
The Sinopharm vaccine, which has proved to be safe in clinical trials and has efficacy rates ranging from 76% to 86%, and has already been used by other countries in controlling COVID-19.
Lo owe-Sinopharm utholakale ukuba kawula ngozi ngemva kokuhlolisiswa kwawo, njalo usebenza ngesibanga esiphezulu esisukela kusilinganiso 76% to 86% efficacy rate, njalo ususetshenziswe kwamanye amazwe ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Mazorera uthi kumele uhulumende acace uhlelo lwakhe lolu lokuthenga imithi evikela izizalwane kumkhuhlane we-COVID-19.
What we're asking government to do is to give us detailed information about the rollout plan for the COVID-19 vaccine. The rollout plan should include all detail. How many people are they going to vaccinate?
Funa acace uhulumende ukuthi luzoqhutshwa kanjani lolu hlelo lokutholisa abantu lumuthi owelapha umkhuhlane we-COVID-19. Akuveze konke okuzokwenziwa.
Kulabanye abantu abathi akuqedakali okwenziwa nguhulumende ngohlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-Sinopharm lamanye. Omunye wabo ngumnumzana Sihlobo Nyathi ohlala emakhokhoba koBulawayo.
Hayi, yona i-vaccine asiyisoli singatsho njalo thina abanye, but yinto phela esingayaziyo ukuthi siyivaccinelwani. Nxa sivaksinwa, kuvaksinwa abagulayo, kuvaksinwa wonke umuntu. Wena uyabuvaksinelani ungaguli? So kodwa ukungayisola, siyisola nxa bezayenza kuhle. Kodwa siyabe thina sicela njengabantu nje ukuthi abantu umuntu lokhu uqalise kuyiba abadala bevaksinwe, bona nje uyiba abahambahambayo. Thina ziyindawo sona sizihlalele, kodwa siyisoli nxa kuyukuthi into ezasebenza kuhle ingasoki ukuthi iphinde isigulise.
Lo mnumzana Mthandazo Ndlovu umangaliswa ngokwenzakalayo.
bona abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi iright yini for umuntu kumbe yinto elande ukuzo experimentela impilo zabantu ngoba one thing into efanele siyazi ngabantu ukuthi impilo yomuntu iyadura njalo impilo yomuntu ayilandengo yikho apho kumele sinanzelele khona ke khonapho okwesithathu ikuthi i-government ayenze ama-programs befinyelele abantu akhona ukuthi abantu bebonele ku-TV akula muntu obulekela i-TV these days abahambele abantu emizini belalele ukuthi abantu izikhathi zabantu iziphi
lokhu kusekelwe ngumnumzana Stalin Ndlovu
ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu kanti so angeke siphonge ukuthi samukele ulutho siswami ukuthi lizosetshenziswa ebantwini abantu bangafa ye ilizwe lethu vele kunje abantu bahlupheka so we can't risk ukuthi impilo zabantu nje uphonge ukuthi ama-China sethi sigave ivasini kona umkhuhlane waqala kiwo wayibona kuyiba abakutholayo kanti I think we need more time ukuthi udinga ivasini sibile yiwe right asiyala abantu siyawudinga umuntu ongasinceda kulolu gubhane lwe-COVID but hayi isikhathi sabo I think the timing yangikhona vele akuyenzi because ngokubona kwami mina on the ground abantu sebesiba lo mqondo ukuthi ngani abantu abale mali sebethatha advantage yethu thina ngapha e-Africa ukuthi bezoyenza izimali ngabo ngezinto zabo abaziqalayo yabona
uhulumende uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabezempilakahle asebekhulile labalemikhuhlane etshiyeneyo kulandele abezemfundo labanye okwamanje uhulumende uthi kuza kuba lamajekiseni afika phose izigidi ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azathengwa kwele China lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe kwathi abafika phose amachumi ayisithupha 59 batholakale bele coronavirus umkhuhlane lo so wabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1398 eZimbabwe kusukela ngozibandlela nyakenye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
usikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital uthi ukhangelwe ukuba ijekiseni le izahlolwa ngemfanelo ingakahlatshwa uzulu
amajekiseni lawa nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama-frontline workers okunjengamapholisa labanye njalo eprison abantu nje abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama-frontline workers yibo abazaphiwa kuqala kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabo-diabetes labochukela labo-BP yibo abazalandela kuzokuthi laba bokucina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo ngiwakhulumileyo yikho kanye ngani uhulumende sibili iyabuya ijekiseni useqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungiselele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni kodwa kuyahlatshwa bona abembakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-frontline workers
ye so ke uhulumende yona nxa ibuya ijekiseni uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe
izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe yiyo inhlanganiso leyo ezakukhangela akusoze kuthathe isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho lokuthi hhayi le ijekiseni enhle selingayisebenzisa singathathwa kuyihanjiswa ebantwini asiukuthi iyavele epoti sisiyahlaba abantu straight hhayi
so kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa akuthatha isikhathi eside yini dokotela
hhayi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyukuthi ivaccine vele sikhangelele khona ngale lapho evelela khona le buya kuthiwa ivele eChina kanye abanye sebahlatshwa labo khona ngale so ijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe uhulumende usithembisa ukuthi kuyonale iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe
kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe betestwe ukuthi hhayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini akwenziwa njalo dokotela
ama ofisa kona laba bantu ayihlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikona ngale Harare iyatifika airport ikonde khona ngale akumboni ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba sendile ukuthi ijekiseni esike yasetshenziswa khona ngale China. Angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphinze umoya ukuthi ijekiseni ihlale. Uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulaba abantu abangaka kumele bahlatshwe amajekiseni. Yikho lezi numbers zihambile eHarare uhulumende uyabala abantu ekwazi empilo kulabantu abangaka, e-UBH kulabantu abangaka, e-St. Luke's kulabantu abangaka. Yikho sokuyenzakala.
Usikhuthaza Mfundo Solanga Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawe uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mafu owaziwa kakhulu ngokulwisana labamhlophe ngesikhathi sempi yenkululeko kanye lohulumende kwaye ngumongameli uMoyi Robert Mugabe ngodaba lombhuqazwe wekukurawundi. Wagcotshwa umjeni wakokhumalo ukuba yinkosi yamaNdebele ubelwelani lovuko lakhumalo uthi ilizwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Zalethulela udaba lolu ngokugcweleyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokule minyaka emithathu wabhubha owayekhokhela ibandla le-MTCT uMorgan Tsvangirai. Wenziwe umcimbi wokunanza usuku lolu ebulenjini bokuxhumana okube kunezikhulumeli ezithe uTsvangirai wayeyindoda emadodeni. Abakubandla le-MDC Alliance bathi kuzwa ubuhlungu ukutshona kukaTsvangirai. Abathutshisi abathonise amacala ethiswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump kanye nabaningi abakubandla lama-Republicans bavumelana ukuba uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani eCongress bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Bavumelana ngalokhu loba imdale le-Senate lithethe isinqumo izolo sokuthi uTrump kalacala. Kulabantu abafika phose amajuma ayisithupha 57 abavotele ukuba uTrump ulicala lokuthuthuzela udlakela eCongress kwathi bangamajumi amane lantathu 43 bathe kalacala. Amalunga ayedala le-Senate akubandla lama-Republicans athe akukho emthethweni ukuthoniswa kukaTrump njengoba siwasuka esikhundleni sikamongameli. Omunye wabathutshisi uMnumzana Jamie Ruskin uthe bakuveze sobala okwenziwa nguTrump mdlaka 6 zibandlela okwenza kube lodlakela eCongress.
This was the most bipartisan impeachment in the history of the United States. It was the largest vote in the U.S. Senate ever to...
Awukaze kwenzakale lokhu edale le-Senate nxa kuthoniswa umongameli ngoba kube lokubambana okumangalisayo. Kumele likunanzelele ukuthi kula malunga edale le-Senate angamajumi amahlanu lasikhombisa 57 avotele ukuba ulecala.
If you listen carefully to what's being said now after the trial, there are 57 senators who voted to convict on the facts in the law.
Ukuthela ibandla lama-Republicans edale le-Senate uMnumzana Mitch McConnell ovote ukuba uTrump kalacala wethule umbiko kusanda kuvotwa ecothoza okwenziwa nguTrump.
There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it.
Akula kuthandabuza ukuba uTrump wathuthuzela udlakela. Lokhu kwenzakala eCongress kwenziwa nguye. Abalandeli bakhe benza konke lokhu ngenxa yakhe. Wathela umhlaba wonke ukuba ukhetho lwebiwa. Olandela ezombusazwe uMnumzana Busani Busontini uthi akumangalisi ukuvota okwenziwe edale le-Senate. Untini uthi okwamanje uTrump ubhekane lamacala amaningi alakho umfaka enkingeni.
Lokhu kuyatshengisela ukuthi opresident abalandelayo bengenza kwenziwa nguTrump bekwazi ukuthi ama-party members abo azavota belandela ipolitiki. Kodwa silethemba ukuthi mhlawumbe emadaleni kuzaba lenye amacala uTrump angafakwa ngaphandle kwe-Senate. Siyakwazi ukuthi i-DOJ lama-FBI kulama-investigation ayenzakalayo sabona ukuthi kuyahamba njani.
Ubiko ukuthi uTrump uthabe kakhulu ngokwenzakale izolo eSenate. UTrump watshela abalandeli bakhe ukuba ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa ngabakubandla lama-Democrats. Akunabufakazi obuveza lokhu. Umongameli Joe Biden wanqoba uTrump kukhetho lolu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 108 million asebetholakale bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli lithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Ele South Africa likhangelwe ukuba lizavula imingcele yonke eyavalwa ngozibandlela kulandela ukumemetheka kakhulu kwegciwane le-COVID-19. So isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhemula Khumalo. Sikhuluma nje-ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kaZulu uVezi Maduna Mavu. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Thembo, ngiyabingelela baba, ngibingelela abalaleli bakho.
Likubona njani khonokho okwehlele induna kaZulu?
Ukubi kakhulu lokho okwehlele isizwe, kwese ifu elimnyama esizwe. Mbube sekhulu baba, kodwa ke kuzima ukuwamukela ngoba ubaba ubeyinsika yesizwe.
Indaba abantu abaningi kade bethanda induna kaZulu kangaka.
Kusukela ngesikhathi sobandlululo, ngumuntu owama wamela iqiniso. Umuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu, walwa lobandlululo olwalusenziwa nguSmith lombuso wakhe. Walwa lwabo ubaba lolobandlululo wamvalela ejele izikhathi eziningi. Ubaba uMaduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna, ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akusomfihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso. Ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini uLobhemula, njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe. Ama-politicians ngabantu abavotelwa 5 years bangene baphume, izinto zesilungu lezo ezingasebenzeliyo, mfuna ukubeka nje kucace. Kodwa ubaba Maduma walwa labelungu besiphatha kabi, lakathi esongena abantu abamnyama bona labo bafika benza izinto ezifana cathu lezinto ezenziwa ngabamhlophe, ufike walwa lazo ubaba. Ubengayifuni into yokuthi abantu baphathwe ngani zinyamazana, kudle laba baphezulu abantu behlupheka phansi. Ubengayifuni leyo nto ubaba. Okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama early 80s okwambhuqazi, ubaba ubekhuluma ngakho athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo. Yikho lokho, umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa, ayikho enye indlela. Kodwa ke into baba emqoka ukuthi ubaba Mafu bengathabisa umuntu, kube mele iqiniso engajabulisi umuntu. Mina ngivela emaguswini le lathi la induna yakithi yakho Khumalo uMadliwa, kodwa ngithe ngihlangana labantu abagodlwayo, mina qobo lami ngabahawukeli indlela abaphila ngayo, ngabantu ababezigqaja ngalokho abayikho. Kusenziwa ikukhokheli bakhe ubaba uMaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi nokuzazisa nokuzigqaja.
Kutshoni konke lokhu baba Khumalo?
Ukuzigqaja Mthembo kasitsho ukuthi ubuseyisa abanye abantu, kodwa ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho. Uyazi abantu bahluphekile, uthola abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu, akubusisekanga lokho. Manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangugodlwayo omnyama, bayazithanda. Ayikho into embi ngalokho, yiko sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna into kumele bayifake emuntwini umuntu azithande nalokho ayikho khona angazibukeli phansi baba silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga silahlekelwe ubaba ube sifundisa into esayifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadle emzini ungenziswa izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho kwafaka ukudla sutshintsha sokhuluma into engaqedakaliyo mane eqinisweni umbuyancitsha ukudla mane eqinisweni leyo nto singeke sezikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba okokugcina ubesilwa lalabo abantu abanye ngamachina abanye bavela kwenye izigodi bafika bagebhe bagebhe ilizwe lakhe random yinto bayinona leyo ubengayifuni baba futhi iyenyanyeka ngifuna ukuthi thina singabafuyi benkomo uzazifuya uzithini inkomo sokula amagodigodi ilizwe lonke Mthembo angifuni ukwelula sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo sithi ke kubantu abakhe lezihlobo hayi abaduduzeke Mthembo nathi siyisizwe siyakhala kakumnandi kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizakwamukela siyabonga Mthembo
hayi ke manje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sesixoxa lobaba uBoneman Khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lobhengu laKhumalo Asalani singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ngena masiko wena. Awangusenziwe wena. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu sinontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo
usiphatheleni namhlanje
bemfuna sikhangele indaba yokuthi kambe kuyini okwenza umuntu abe ngumkristu oleziqwaga oqinileyo kwansi ukufakaza singabala kumsebenzi chapter ka 2 silandelela lapho kuloba uthi yena kwathi selufikile usuku lwePentecost babe buthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwasekubonwa yibo imlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo basebegcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela ngiyakwazi ukuthi ebandleni langaphandle kwebandla kuba nokuphikisana kakhulu nxa sifika kule ndawo eyokukhuluma ngomoya oyingcwele kuba labantu abaningi abaphikisanayo ngakho ukuze njalo kwezinye isikhathi lamabandla edabuka phakathi ngenxa yokuthi abantu bephikisana ngale ndaba kamoya oyingcwele ngifuna sizwisise ukuthi wona vele umoya oyingcwele wawuvele ukhona ekuqaliseni izwi likankulunkulu lithi unkulunkulu edala izulu nomhlaba wawuvele umoya wona uphezu komhlaba umhlaba ungalalutho ungakhanyi ukuthi ungalasimo ungalani umoya wakababa wawulokhu uphezu komhlaba njalo wawuyowenza ukuthi sokukhulunya ilizwi lapho unkulunkulu esesithi akube khona lokho akube kunje wehlukanise amanzi lomhlaba umoya oyingcwele nguye owawungamandla kankulunkulu owawufeza zonke lezo zinto umoya oyingcwele wavunguza ulwandle lwadabuka phakathi abantwana baka-israyeli bedlula ngumoya oyingcwele wayengumlilo owabonwa ngumose ukwenzela ukuthi unkulunkulu akhulumisane laye ngumoya oyingcwele esimfice esebenza empilweni ka-elija laphana elwisana labaprofeti bakabhala kubuya-ke ilangabi lomlilo unkulunkulu esebenza esehlukanisa umprofeti weqiniso nomprofeti wamanga kwakusebenza umoya oyingcwele ngumoya oyingcwele owaphakamisa njalo wamisa ngamandla akhe isikepe lapha-ke uNoa ayecatshekiswa njalo nguye owavala lesivalo ukuvikela ukuthi uNoa engangenelwa ngamanzi. Nguye umoya oyingcwele ke oyenza ukuthi nxa ivangeli lithunyayelwa umuntu ezwe ethintwa livangeli njalo ekwanisa ukuphenduka atshiye isono alandele uNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya oyingcwele lo. Njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu abe yisibane esisitshengisa umqondo kaNkulunkulu, iphimbo likaNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya oyingcwele wona lo. Ikanti njalo umoya oyingcwele nguye ke osigcwalisa ngamandla asinika igunya lokuthi sikwanise ukulithumayela lona ivangeli. Ikanti njalo sikwanise lokulifakazela abanye abantu. Akula muntu ongaba lamandla okufakaza engagcwalanga ngamandla kamoya oyingcwele. Njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa laphana ufakazela omunye umuntu unembeza omuntu lwana uthintwa nguye umoya oyingcwele ukwenzela ukuthi umuntu athole impilo enaphakade. Akunamuntu ongaphendukisa omunye umuntu kodwa sonke siphendukiswa ukuthintwa ngumoya oyingcwele esithengisa lapho esiwona khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Unguwe okwanisa ukusiqinisa esikristwini sethu. Ngabe ungehlela phezu kwabantu abakho, wonke umuntu osilaleleyo ovula inhliziyo yakhe umqinise. Sibongile ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya silo mfundisi useniswanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfoka Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthoka komuhle Zimbabwe muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa labalaleli ngosuku lothando, iValentine's Day. Asizweni umlaleli wethu uMlungisi Ncube ekhuluma umbono wakhe ngosuku lolo.
Sawubona msakazi kaStudio 7. Ngithanda ukwenzela unkosikazi wami uNontobeko Mkandla iValentine's Day. Ngiyamthanda. Manje ngihluleke nje ukuthi atholi present kodwa hayi themba lawa mazwi angafika kuya hayi abe yiyo ipresent. Nqa
hayi siyabonga Ncube. Nontobeko Mkandla kuwe sithi happy happy Valentine's Day. Asizweni omunye umlaleli.
Salibonani balaleli. Igama lami nguLois Lola. Bengifisa ukuthatha leli thuba ukufisela umuntu engimthandayo uSekanka i-Happy Valentine's Day. Lani balaleli, nithi Happy Valentine's Day yini? Ngilethemba lokuthi likholisile.
Hayi Lois, siyabonga kakhulu ngamazwi akho kuwe sithi happy happy Valentine's Day. Asizweni omunye umlaleli.
Bengithanda ukuthi happy Valentine's kusithandwa sami umama wabantu abami uthandiwe Simango. Ngithi njalo mahlabezulu mbona lapha lapho elikhona ibile isuku oluhle elisuku lwezithandani.
Hayi lapha ngunkosi khona Dibiti ovela koBulawayo. Thandiwe uyamuzwa uDibiti uthi happy happy Valentine's Day. Yini lonke balaleli ngithi happy happy Valentine's Day. Ngilethemba lokuthi likholisile ngempela. Bonelo kwanamhla Zulukanda bazohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection Live Talk 8 to 9 p.m. Zulukanda bakhonapha emsakazweni we Studio 7. Olebalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyaphinda njalo. Happy happy Valentine's Day. Bye bye.
Hage siyabonga Mike Wobe, sinethemba lokuthi la ukholisile lomunye wakho khona ngapho ngosuku lwe-Valentine's Day. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 i-Sinopharm ikhangelelwe ukuba izakwamukelwa isiphathamandla sikahulumende kusasa kweleZimbabwe. Bayakhala abantu ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa uGibbs Dube. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.